So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Alipu kanjani izulukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesithathu mhlazi ku 4 zibandlela 2023 ngo Chris Gande. Endabeni zethu namhlanje, uhulumende usebize amalunga ekomiti yedalele parliamente ukuzohluza ngesiphangiphangi umbiko wokuhlelwa kwezigaba zokuvotela idelimitation ukuze kufakwe ilanga lokuvota.
Uma singathatha nje iprovinsi yakithi eMath North, uyabona nje ukuthi indawo eziningi ingcele idwetshwe ngendlela efavor lona iqembu elibusayo.
Abaculi sebesole kakhulu umbiko othi kule mizamo yokuthi umhlabeleli weZim Dance Hall uWinky D avinjwe ukwenza amagigi njalo ingoma zakhe zingavunyelwa emsakazweni.
Udaba lolu luzisa ubuhlungu kakhulu nxa sikhangele intsha esemkhakheni wezomculo okukhangelelwe ukuthi ngabe yibo abalimukisa uzulu wonkana ngezehlakalo ezikhona elizweni.
Uhulumende uthi abantwana besikolo abazaqala ukufunda kungelambadalo kuyona le item ngabezikolo zemaphandleni.
Umkhankaso wethu kakhulu kakhulu nokuthi sithi uhulumende kayenze khonokho akuthembisa abantu.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Uhulumende usebize amalunga ekomiti yedalele parliamente ukuzohluza ngesiphangiphangi umbiko wokuhlelwa kwezigaba zokuvotela idelimitation ukuze kufakwe ilanga lokuvota. Ikhomishini yezokhetho eZEC yethule umbiko wedelimitation ngeviki edluleyo. Idale lephalamende lingaqeda ukuhluza umbiko wedelimitation, umongameli Emmerson Mnangagwa uzamele ethule ilanga lokhetho. Kodwa abemandla le-CCC bathi uhlelo lwe-delimitation aluqutshwanga ngokusemthethweni. Sixoxele siphathamandla sebandla le-CCC umnumzana Zenzo Nkomo ukuze sidingide ngokujulileyo udaba lwe-delimitation.
Yebo kambe, lamaqembu wonke nje ezweni epolitiki kufanele baye nabo ebantwini bakhuthaza abantu ukuthi bareje. Kodwa ke umsebenzi omningi usemahlombe ayo iZEC. Sibe sesiza ke futhi kokudwetshwa kwabutsha kwemngcele. Uma uthanda ukubukisisa lokhu ngelihlo lepolitiki, uyabona ukuthi ukudwetshwa kwemngcele kudwetshwe kufeva iqembu elibusayo. Ungathi futhi ke nxa ukubhekisisa uthi vele lokhu kwadwetshwa liqembu elibusayo, hayi ukuthi kwakusenziwa yiZEC, ungathi kwakusenziwa yiza noPF. Ngoba izindawo eziningi uma singathatha nje iprovinsi yakithi eMath North, uyabona nje ukuthi indawo eziningi ingcele idwetshwe ngendlela efavor lona iqembu elibusayo. Uyilapho okusukela khona ukuthi ngithi mina kufana nokuthi kade kungenziwa iZEC, lokho kade kusenziwa nje liqembu elibusayo. So uma uthanda ukusondelela ke ukucubungula lokho, uyabona ukuthi akukho la esiya khona. 2023 lona ama election izanu yenza ngayo yonke imizamo ukuthi ihle iwine ukhetho ingakayo khethweni. Yilokho esikufundayo ngalokho kwenziwe iZEC ngale delimitation abathi yenziwe okulindelwe ukuthi iyophasiswa elokhuzana eParliament nangupresident.
Manje ngokubona kwakho, kuyini okungaba kubangela ukuthi iZEC yenze idelimitation efana layo naleyi? Sizathobani?
Isizathu silula kakhulu. Isizathu siya ekulokhu amaqembu kakhulukazi aphikisayo amanye anokukhala ngakho ukuthi iZEC ayizime akumelanga njengalokhu kuchazwa laphana kumthetho sekho. Izekhi iludlawo olokubamba umlilo isetshenziswa yiZANU-PF. Sithundubaliswa amehlo sibone ungathi sidila ngezekhi inhlangano ezimele eyombuso, kodwa ke iqiniso lilonke sidila ngeZANU-PF. Izekhi lena uma ubona imsebenzi yayo kukho konke kwenzileyo, uma ukubuka ngeso lepolitiki ubona iZANU kukho konke lokho kade ithi yakwenza ekwenzileyo ngedelimitation. Njalo iZANU kuyakuthiwe uma ufuna ukuwina iconference uyiwina ngama credential, ukusho ukuthi ukubhalisa kwabantu abazothamela leyo conference kuhle kukunike umphumela wena ozabe udinga ukuthi laba bantu bonke ngabantu abazongivotela na.
Hello ke ngumnumzana Zenzo Nkomo siphatha amandla sebandla leCCC ubexoxa icingweni le Studio 7 ese Johannesburg kwele South Africa. Abaculi sebesole kakhulu iqembu labasakhulayo elikhanya lilobudlelwano leZANU-PF elizibiza ngokuthi yi-Economic Empowerment Group, lona elithi umhlabeleli weZim Dancehall uWinkie D kumele avinjwe ukwenza amagigi njalo ingoma zakhe zingavunyelwa elizweni ngoba ekhuthaza uZulu ukuthi avukele uhulumende. Abasakhulayo baleli qembu bethule amazwi la emhlanganweni abawenze lentatheli izindaba eHarare izolo ngemva kokuba uWinkie D ethule idlalade lakhe elilengoma lesihloko esithi Dzimba Dzemabwe, lapho akhuluma khona ngokuhlupheka kukaZulu ngenxa yokuswelakala kwemisebenzi lokudilika komnotho. Abanye abahlabeleli bathi okwenziwe ngabatha laba kulihlazo. Bathi abezombusazwe akumelanga batshele abaculi okokuhlabela. Ibandla lesisi lalo lisole kakhulu abasakhulayo laba lesithi phansi kohulumende walo abahlabeleli bazahlonitshwa njalo bavunyelwe ukuhlabela yiloba yini abakufisayo. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lomunye wabaculi oyimbongi uBhekani Dube.
Udaba lolu luzisa ubuhlungu kakhulu nxa sikhangele intsha esemkhakheni wezomculo okukhangelelwe ukuthi ngabe yibo abalimukisa uZulu wonkana ngezehlakalo ezikhona elizweni. Ngoba ngicabanga ukuthi abaculi umsebenzi wabo kuyukuthi balimukise abantu hayi ngeze politiki kuphela, kodwa kukho konke okwenzakalayo elizweni sakhile. Abaculi kungumsebenzi wabo ukuthi bazise abantu ukuthi kwenzakalani elizweni. Akumelanga nje kube lo mculo othatha uhlangothi, kumele nje babe ngabantu abazimeleyo abakhuluma amaqiniso ukuze uZulu wonke ananzelele okwenzakalayo. Lelo liphutha elikhulu kakhulu abalenzile ngoba baziveza ukuthi bangobani. Pho abasekeli bazabathola njani nxa sebevele baziveza ukuthi bona bahamba laluphi uhlangothi?
Wena njengomculi Dube, nxa ubona udaba olunje lusenzakala komunye umculi, kukuphatha njani nxa ucabanga lawe ngamanye amadlalate mhlawumbe owaqoqayo, nxa ucabanga ngelakusasa lakho kwezomculo njengembongi ekhuluma kakhulu ngokwenzakala eZimbabwe?
Mina bengingamkhuthaza umfowethu obe lamagama aqondise kuye abuhlungu ukuthi angapheli amandla, akwenzayo kuhle ngoba kwenzela uZulu, akakwenzeli ukuthi athole isinkwa kuphela. Ngoba esikwenza njengabaculi njengezimbongi asikwenzeli ilamhlanje, kodwa sikwenzela lekusasa labantu. Kusasa abezepolitiki bazakhumisa nomlotha kube kuhle. Zona lezi ingoma ezisolwayo lamhlanje zizabe sezidlalwa laba kade besola bengasakhangela. ungakhangela kwabo kuye kusitsho khona ukuthi babe lezithukuthuku eziphelele boyenje ngezinto.
Ukuyiwa nje kukhetho kuyini ongakukhuthaza abanye abaculi?
Abaculi ngiyafisa ukuthi sibambisane ekukhuthazeni abantu ukuthi bazimele ekuthini bakhethe kumbe babhalisele ukukhetha abahambe nje bethatha uhlangothi labo ukuze kusasa bengakhali ngalabo bazabe bevotile. Kodwa engingakukhuthaza nje uzulu wonke ukuthi bengatholakali besezindaweni lezi okuthiwa bengayikizo begcine sebelimele ngoba ukhetho umuntu uyabe yedwa engela muntu ombonayo ukuthi ukhetheni. Ukuhamba emicimbini behlanganyela besiya supporta bebonisa ukuthi basupporta liphi iqembu kuyabenza ukuthi balimale, kuyabenza ukuthi bazonde bangazuzi ezinye izinto okufanele ngabe bayazizuza. Kanti uzithulela nje usebenzise ingqondo yakho ukuthi mhlazana ukhetho lufikile ngizahamba ngifike ngifake uqa wami laphana, kungabasiza kakhulu.
Lo ke ngubhekani Dube imbongi njalo engumhlabeleli ubexoxa ecingweni lo ngitungameli Nkomo Studio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Asenelisanga ukukhuluma lo Winky D. Uhulumende uthi abantwana besikolo abazaqala ukufunda kungelambadalo kuyona le item ngabezikolo zemaphandleni. Echasisa ngaleli nyathelo umphathintambo wezemfundo yeprimary lesecondary umnumzana Edgar Moyo utshele iphephandaba leChronicle ukuthi ngokuya kwesikhathi abantwana bonke bazafunda kungelambadalo. Kunjalo nje inhlanganiso yababalisi e-Amalgamated Rural Teachers Association of Zimbabwe ikhuphe imbiko enkundleni yokuxhumana ebulenjini iTwitter ukubana inxusa izulu weZimbabwe okuhlanganisela ababalisi, abazali labanye ukuzoncedisana labo ekubhikitsheni abakuqoqayo ngolwesihlanu. Bathi umkhankaso lo olendikimba ethi Save Our Education ZW uqakathekile ngoba uzatshengisela uhulumende ukuthi ukungathembeki kwakhe akujabulisi izizalwane zeZimbabwe. Ababalisi bathi bathenjiswa imbadalo engamadola phose angamakhulu amahlanu lengxenye awemelika i-US $540 ngenyanga ngomnyaka wedluleyo, kodwa lanamuhla leyo mali abakayiboni. Izolo enye njalo inhlanganiso emela ababalisi i-Progressive Teachers Union of Zimbabwe i-PTUZ ilobele uhlangothi oluqatsha izisebenzi zikahulumende ole-Public Service Commission icela umhlangano lomqatshi izikolo zingakavulwa. Lale inhlanganiso ilezikhalazo ezifanayo. I-Studio 7 ixoxele isikhulumeli se-Atuz umnumzana Themba kuye Moyo ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Lo nyaka sikukhangele sathi thina singayabuthana eHarar siba lenkinga yokuthi sigcina sesilabanye bethu asebebothiwe nje yokuthi kathesi silabanye bethu abalitshumi plus thupha 16 ababotshwa last year besiyamelela NJMC. Lo nyaka sithe sithi ukutshintsha indlela esisebenza ngayo. Amalunga ethu asemkhankasweni onzima kathesi lapha abakhona ukunxusa abantu ukuthi bezobancedisa ukukhuluma ngezinto ezigoqela uhulumende ikakhulu president wabika ukuthi umnyaka lowu education izabe i-free. Kuyinto ayeke yayenzakala emuva le abantu asizange sikulandele. Lo nyaka usekukhulumile imbhikitsho wethu okunye sizabe sikhuluma ngakho sifuna ukuthi kugcwalisiswe nguhulumende yi-state funded education njengoba thina vele si-athu zihlala sikhuluma ngayo ukuthi ukuthengiswa imfundo kubi akube kulandelwe isisekelo sombuso esikhuluma nge-state funded education. Nxa upresident wayekhulumele ukuse benzisa njengendlela yokudinga amavoti ukuthi thina umhlaka 9 usesondele. Mhlaka 6 zabe sikhuluma ngakho sikhangelele ukuthi mhlaka 9 akula mntwana ozavuzwa ifees. ababalisi abanikezwe iholo labo leliyana elalikhona kungakafiki u-2018 October. Yikho lapho esikhangele khona ukuthi liphosa libe living wage. Nase silapho-ke ku-$540 yisebenzi zonke. Sesingaqala ukukhuluma ngokuthi iyenelisa yini abantu.
Ngobani elibanxusayo ukuthi babe lani kulo mkhankaso njalo libona ungasiza na kuzikhalazo zenu?
Kwakuqala thina singamalunga e-athuzi inxusa ababalisi esisebenza lapho ngabantu bakuqala. Abesibili abantu esibanxusayo ngezinye izisebenzi zikahulumeni ngoba singathi thina khankaselo i-$540 asiyifuni singababali zonke. Siyifuna zonke izisebenzi zikahulumeni ze-$540. Abanye esibanxusayo ngabazali. Lapho singababalisi ngabazali kuthole nzima ngemali yokubhadala ifee, kuthole nzima ngendleko ezidingakalayo esikolo. Ngokunjalo abazali bonke siyabanxusa laphana ukuthi khangelani uhulumeni ngizithembisa ukuthi uyabhadala ifee futhi free education 2023 kanye not free education next year. Kodwa silokhu sikhubeka sikhokha iy'ndleko zesikolo. Sinxusa wonke umuntu oseZimbabwe ukuthi akhangele ukuthi uhulumende uyalandela yini akukhulumayo. Umkhankaso wethu kakhulu kakhulu nokuthi futhi uhulumende kayenze khonokho akuthembisa abantu.
Lizakwenza umkhankaso lo lingaphi?
Sikhangelele ukuthi lapho umuntu akhona baye endaweni abangafika bahlangane khona bebaningi. Ngokunjalo iZimbabwe yonke sikhangelele ukuthi ngesikhathi esifanayo kuzabe kulo mdibitho wonalo abantu bethola ama-placards behamba bekhuluma abanye bezithatha ama-video bekuposta ku-social media. Kodwa physically sikhangelele ukuthi lapho abantu abazabe bekhona baqoqane bayevuthana kwenye indawo bayenze umdibitho wonalo bona ukuthi uhulumende uyeqayefithini.
Kule nhlanganiso ye-Progressive Teachers Union of Zimbabwe eyababalisi njalo balobe incwadi beyilobela i-Public Service Commission hlabela ngomanye yini?
I-Progressive Teachers Union siyahlangana layo kumbumba yethu yama-union ababalisi i-4 years. Ngokunjalo esikwaziyo nxa bebhala incwadi ebhale i-Public Service Commission bakhuluma ngendaba yesalari, bakhuluma ngendaba yomholo, bakhuluma nge $540 okuyiyo ingoma esiyihlabelayo lathi.
Hello-ke ngumnumzana Themba kuye Moyo, isikhulumeli senhlanganiso elwela ilungelo lamatitsha la e-Athuz ebesixoxa laye ecingweni eselubhane. Sizame ukubamba isikhulumeli sesiphathamandla sohlangothi lwe-primary and secondary education ukuzwa ukuthi uhulumende uthini ngalolu daba, kodwa samswela. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba lobulembu be-intanethi lenewzimbabwe.com lilodaba lokuthi kulo jaha oleminyaka yokuzalwa elithumi lesikhombisa 17 obotshelwe icala lobugebengu bokuntshontsha imali ehlome ngombhobho. Ngelanga le-New Year ujaha lomngane wakhe uSilas Banda yena usadingwa ngamapholisa oleminyaka yokuzalwa engu-33 bahlasela omunye umlisa owayezihambela ngenqola yenkomo bamthathela imali engamarandi azinkulungwane ezimbili 2000 rands konke lenqola yakhe. Iphephandaba le-Herald lilodaba lokuthi inkulungwane lenkulungwane zabantu bakwele Brazil bezigcwele ezitaladeni zivalelisa umdlali wenguqu owayelodumo uPhele obekwe izolo. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Basakazi abahle e-Studio 7 lonke jikelele, ngiyalibonga ngilibingelela ndifisela umnyaka omusha kunalwesikiyo singenekiwe ukuthi ngakuthiwa lingaqhubeka lisenza lokhu ukuze kuyefika njalo kuma-election. Ake ngiqondise izihlobo zami lezi zonke ezikhona. Kulobaba oqeda kukhuluma ublema amabandla wonke ukuthi umgabe wayengakhanyi, umnankagwa kakhanyi, lo chamisa ngazangenela yekakula lutho. But manje uchiye kulenga, uchiye kulenga lapho amubi khona, uchiye kulenga ngazi ukuthi uThunywe Mbantambo efundele ukukhuluma lawe kupolitiki ambona ngani kakuqamba ngakuhle kazwanga ukuthi uthini kacace futhi ephindi ngoba nqa esole konke ozoswaye lo chamiso wathi umncane ngandla uqale wayefundela upresident ukufunda esikolo kutsholuto kaqambanga ukuthi kwenziwe njani phela ukuthi abalawo chamiso ezisolela umnanga kwaziswela umgaba ezisole bebuyele ebrightini obufunwa nguye ngiyaqengizela asishiyeni kathe sikukhuluma ngomalakhi asishiyeni ukukhuluma ngogawula asishiyeni ukukhuluma ngojoseph chuma asishiyeni nje konke ukuzinze konke kwakusisa indawo lokhu asikhulumeni ukuthi selidumele emansumpeni manje kathesi siya kuma-election izinyanga ezilandayo eseduzeduze kathesi khona asikhulumeni ukuthi madoda asiphopheni siqine senzeni so madoda asiphopheni siqine senzeni so owezano kathiwe ukukhuluma nge-3C i-3C kathiwe kutshona ezihlupha ngezano kasikhulumeni ukuthi siyangaphi-ke kathesi sesigijimela ukuyewina manje nansiyani ilayini yokuwina sikhona sesivane sigijimekwe tshaya intambo kasibone nto intambo singayitshanxa sikhulume ebantwini esathini lokhu kutshona sisolana kuyaloku kusibisela ingqondo emuva le erodisia sicabanga usmith sicabanga umgabe sicabange kathesi umnankagwa sicabanga ngoba la sifuna ukucabanga umuntu asicabangena unkulunkulu sihambeni phambili ye kathesi sidonisa sisiye kuqeda indima phela kathesi sokushuta indima sisiye kupheleni lalinanzi yokuthi nxa indima siye kupheleni inkomo leyo sezehlwe ukutshibilika sezivoxa singavoqi-ke kathesi asibeni straight senzela ukuthi lanxa sisiye phutha 2023 lo sibone ukuthi hhayi iphutha libe kithi kumbe iliphi ibandla libona ukuthi iphutha libe kilo iliphi ibandla libona ukuthi iphutha libe kilo sitsheni ukube sikhuluma ngabantu sibisela nemova sikhuluma egugurawundi owegugurawundi uvele kumi kulenga kukhona siyakwazi lokho sikulindile asoze kwaphonga ukuphutha nje mahlayana asiyeni phambili kathesi madoda ngiyabonga ngala mazwi
sabazi omuhle siyabonga umnyaka omutsha linjani hhayi siyabonga umnyaka omutsha ka-2023 siyaphila sonke siyabonga siphila inkosi sasigcinile bengicela upawula lami kulo baba lowo ngiphendele ubaba lowo owumanayo lo uthi izanu izafana nje le lokhu zimele sozikwanisa ukubusa cha into ekhuluma uyawumana baba ayikho le nto le awuyekela abantu beke bezame okunye okutsha awulabo ufakazi lento ekhuluma laba abantu akazi beke bephathiliswa yikela abantu bezame okutsha abantu behlupheka 40 years besembusweni akula nto e-right ekhona inhlupheko yodwa abantu sebabalekela izweni bagcwele ngaphandle ngapha bayizigebenga babulala abantu besenzile ukuqhubeka bebusa awuyekele ukuwumanela abantu ma kuwukuthi ngowe-MRP awuzame ukufokasa ku-MRP ngiyabonga msakazi
i-studio 7 ama-studio 7 amahle empingelele abantu bakomthakazi bonke lapha abakhona lapha ngizathanda nje ukuphawula ngale ndoda le edlala ikhuluma ngebhinga le ukuthi khona izinto ziyenzakala ezinhle khonale thina siziboni bra wami uyabona kuthiwa Mr. Lunga asolunga kuthiwa umusaka ya musaka sorry Mr. Musaka lo utiyeni imigwaqo isilungisiwe izinto eziningi sezilungisiwe abantu abaziboni ngabona utsho ebhinga mfowethu buhlukanisa ibhinga lezi ndawo yabona hamba kathesi emgwaqweni lo usuka elokhuzeni e-turn off le efolosi inyama endlovu road uzozwethi etsholotsho uyabona uzobona ungakwesitshela izinto esingazizwayo ndoda uyabona ekuseni so uqale amanga umnyaka uqala kati linjani usiqambela amanga ekuseni la
Studio 7 linjani Studio 7 hayi ingene njalo eminyakeni omutsha abasakazi bethu hayi sithemba lingene kahle kakhulu eminyakeni omutsha hayi lathi sizingenele kahle nje eminyakeni omutsha sithi happy new year hayi siyabonga izindaba Studio 7 siyabonga kakhulu sithi ngali sihlale libambe kanjalo mpela siyabonga yana namhlanje othanda ukuphawula ngezombusazo wakithi njengoba nje sesilanda ukhetho nje kathesi hayi laphana kusoze kube lotshintsho lapha utshintsho soze lube khona ezimbabwe laphana masihlaziya thina hayi utshintsho soze lube khona ngoba ungakhangela iphathi leleti funa ukukhipha izanu layile strategy sezanu pf so ukuthi ungakhipha enye izanu enkulu ufake izanu encane hayi ivela kusoze kube lotshintsho kakhulu ngapha emhlulweni wamandebeleni ngapha kusoze kube lotshintsho ngoba ungakhangela laphana o-vice president o-sitiringi wesindebeleni kuzanu kunjalo ku-TPC kunjalo so utshintsho luzaba ngapha bantu bemandebeleni konaphana utshintsho soze lube khona into engalicebisana ukuthi nje izibambelelane kuyena iphathi MRP mthwakazi hayi lapho ngemba utshintsho lungabakhona ngoba lizakwanisa ukuthi lani lizimele ezigabeni zenu lilungisele kokulihluphayo lizimele u-MP ongwenu ukhansila engwenu masithi uteacher usishoneni lowa kale mfuni liqoqe u-MP likhansila liyamkhipha uyaphuma lifake uteacher wezindebeleni konke amanesi nesipholiseni yonke into kube ngabantu bemthwakazi ye ngaphandle kwalokho ha
hayi zahlala sikhala 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 sithi hey siyabandlula siyabandlula ngoba vele kubandlula kukhona akusuze kuphele lapha eZimbabwe as long as iZANU PF le TPC zihamba istashe sawo se 1979 grand plan the quadruple SAA TPC siyabonga
sanibona sanibona abantu bakuthi njani ngezindawo ngezindawo
siyabona okuzakala elizweni lakithi
buka kumanje abantu lawo bezana uPF abangicabangiyo uthi wenka manje sikhuluma kandule isikhundla ezingu 3 ehedwa kodwa intsha kayisebenzi kodwa yena ule isikhundla ezingu 3 zonke engasifundelanga engazazi wonke akulanga iyaziyo even i1 into ayaziyo nje ukubulala abantu kuphela ule isikhundla ezingu 3 kodwa intsha kayisebenzi impilo bani njalo ebantwini ithi ngenza ngcono kakhulu kulochi wenka kakhulu 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 and isikhundla ezezavele kumele kuqhathwe abantu bengene esikhundleni ngoba ukuthi yena abe bodwa yonke indawo and into izisusa ubuhlungu kafundanga kayazi lutho lo muntu lo ayikuthi izisusa ubuhlungu lento ezenkele izinto izisusa usizi impela kakhulu intsha kayisebenzi ifuna iphuza utshwala sebeze begcine beganga betshontsha izinto zabantu ngendlela ukuthi umsebenzi kawukho kodwa ngolokhulu lawo labo gogo babambe imisebenzi ngadabuli kanti why beselfish kangaka abantu bezana uPF why beselfish ngale ndlela leyi sebegugile abaphuma ezikhundleni manje abanancedo la bagugile baphelile abantu
lonke bantu bayitha bahle mazimbabwe umnyaka omutsha zihlobo zami lonke ungakhathalakeli ukuthi umbani ungenjani hhayi siyabonga wonke okubi lokuhle esikuzwayo hhayi kuhle shem nje okungumnyaka okuya ekhethweni okukhuluma angeke kusize ndawo ukusola angeke kusize ndawo but okungasiza abantu ngu-x ivoti lakho kuphela yilelo izosiza angicabangi ukuthi kuchaywa kwabantu kube betshaywa izanu kungabatshintsha ukuthi igcine ivotele izanu ayi so if bengarobhanga ekhethweni kungabonakala abantu bevotele izanu kutsho ukuthi bayithanda avotela abantu bevotele isisisini kutsho ukuthi bayithanda abona abantu bevotele isapho kutsho ukuthi bayithanda but okungeke kumangaze ukuthi mhlawumbe ubone amaqembu afana nayo i-CCC kumbe MRP ekhula ngoba alabalandeli abancane so into elandelwa kakhulu ngabantu abatsha into eledevelopment iyadevelopa kakhulu but la alandelwa ngabantu abadala singabona esehla kuphela angeke kusimangaze futhi ngoba abantu abadala liyakwazi ukuthi sihamba le ziphunguka abatsha kodwa leke besanda yikho ongawenza amaqembu nala ephakama hhayi ozabe winile kumbe ozabe ikhampani kahle uzowina kodwa hhayi sibafisela ukuthi isebenze kahle kuphela ukuthuthukisa izwe lakithi into futhi engancedile izwe lakithi ukuthi singabandlululani ngomhlobo yikho kungeke kusize ndawo esikubonileyo kusenzakala e-South Africa khona yikho okufanelayo ukuthi laba ababusi bakithi balandela khona lanxa i-South Africa nayo kodwa isebesigabeni ukuthi ubuhlobo bebangenelela kodwa-ke ukubusa kwabo kube ngconywana sonke lesi sikhathi laba president amathathu adlulileyo abuse ngcono kulalo khona okwamanje ngiyabonga
lawo-ke bekungamazwi enulina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, amalunga ebandla lama-Republicans adabukene phakathi ngesikhathi sokhetho lokudinga usomlomo wedalele the House okubangele ukuthi ofuna lesi sikhundla umnumzana Kevin McCarthy engasitholi. Kwenziwe ukhetho kathathu uMcCarthy elokhu esehluleka ukuthola amavoti eneleyo ukuthi abe ngusomlomo. Lolu khetho luzaqhubeka lamhlanje. Singakagqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Uhulumende usebize amalunga ekomiti yedalela ePhalamende ukuzohluza ngesiphangiphangi umbiko wokuhlelwa kwezigaba zokuvotela i-delimitation ukuze kufakwe ilanga lokuvota. Abaculi sebesole kakhulu imbiko ethi kule mizamo yokuthi umhlabeleli wezim dancehall uWinky D avinjwe ukwenza amagigi njalo ingoma zakhe zingavunyelwa emsakazweni. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voandebele.com. Igama nguChris Gande ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo 7:30 ntambama.